indaba esizibona kathesi esiziqina ngendaba zokukhankasa le vele yiyo okuhamba kwama-elections lapha e-America. Akula ama-elections angathiwa umuntu uzanqoba by more than 50% or 55%. Kwagcina ngabo Obama.
Umkhankaso lo sibona ugxile endabeni ezigoqela ezabokuza kanye le-abortion bill, libona sengathi kuzahamba njani lapha.
Indaba zabantu abaza laba okwakukhulunywa ngoTrump, indaba le iyahlupha ngoba ilizwe leli has been constituted from the beginning ngabantu abazayo in this country, or immigrants. It's an immigrant nation. So ukuthi owaqala ukubuya and then owagcina ukubuya, you are not supposed to be here. Ngathiwa kuyahlupha abantu abaningi. Into ze-abortion vele ziqakathekile ngoba in the 70s i-Roe versus Dobbs, abantu besifazana banikwa the right to determine ukuthi bafuna ukuyenzani, ukuba lesisu to full term or ukuterminate the pregnancy. So khonapho ngathiwa ubaba uTrump uza ngathiwa uyakhathazeka ngoba siyakwazi ukuthi abantu besifazana they are like 51% of the population.
Singabona na umkhankaso kankosikazi Harris uchiyana kakhulu lo mkhankaso kamnumzana Biden.
Yeah, ukuphuma kwababa Biden ekukhankaseni, yes, kuzaletha amanye ama-policies ngathiwa achiyeneyo ngoba sesibona already ngathiwa i-strategy esasisebenziswa ngubaba uBiden esokuthula against Trump. Umama uHarris is not doing that. UTrump engakhuluma anything, she's responding on top of the situation ingakabi lama days out.